sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Sangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 29 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Abanye abe-TCC abaxwayiswe libandla labo ukuthi bayecitshisa amabizo abo kuluhlu lwabantu abazancintisa kukhetho bayafunga bathi kabasoze. AbeZimbabwe kwele South Africa bathakazelela isinqumo senkantolo ye-High Court esokuthi ama-permits abo kamelanga esulwe. Kube lomkhosi wokufaka ilitshe lesikhumbuzo sabantu abatshiselwa endlini yigugurawundi etsholotsho izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye babantu okuthiwa bagile imikhuba libandla le-TCC babhalisela ukuncintisa kukhetho oluzayo lanxa kungayisibo abakhethwe ngabasekeli baleli bandla. Bayafunga bathi kabasoze basilandele isixwayiso saleli bandla esokuthi bayecitshisa amagama abo. Abantu laba bangamachumi amane lanye 41. I-TCC ithi abantu laba bathengwe inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe yona esebenza lebandla le-ZANU-PF ukuthi bayebhalisa ukuze endaweni inye ngayinye kube lamalunga e-TCC amabili kumbe edlula khonapho ancintisayo. Okuyinto elakho ukunikeza i-ZANU-PF ithuba lokunqoba. I-TCC ibithe abantu laba kumele babe sebecitshise amagama abo ekupheleni kosuku lwayizolo. Sixoxele omunye wabantu laba, umnumzana Mbuso Siso, yena ozancintisa kukhetho lukakansila ku-Ward 1 koBulawayo.
Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi ungathiwa ngiyekhipha ibizo lami mina ngiyinzalo yakoBulawayo. Lowo ongasinzalo yakoBulawayo ovele eHarare ebuye ngelanga le-nomination ungatshelwa yena ukuthi kakhiphe, kutshelwa mina isizalwane sakoBulawayo njalo isizalwane seMatabeleland.
Kodwa lo ovele eHarare kakhethwanga ilibandla yini, kakhethwanga ngabasekeli bebandla koBulawayo?
Ungathi uyananzelela ukhetho lolu kusukisela luqala luvele kabuzayo lube le ndlela eqondileyo yokukhetha abantu abazamela uBulawayo. Abantu akade bezamela uBulawayo bakhethwe ngokungilimbani. Ngithemba ubonile ukuthi amabizo enziwa lapho asiwa eHarare ukuthi kuyekhethwa abafanele ukubane bazomela uBulawayo. Kwatholakala ukuthi amabizo ayehambile eHarare alala etintshwa ngobusuku. Lalawa ungananzelela mhla ilokhuze ne-Independent Commission i-announcer lawo mabizo ya-announcer. Kodwa ungathi uyabuyela kokukhethiweyo kathesi uzathola ukubana kayiseyikho.
Nezinye indlela uthi nguwe owawukhethwe ngabantu be-constituency yakho kodwa kwasokutshintshwa eHarare?
Kwaba lobuchili amabizo athe esehamba eHarare abanye babetshelwa ukubana ama-results eno asivunyelwa ukubana silitshele azakhulunywa eHarare. Amakhomishina lawo amanye akhona ayelobugebengwa ayethatha amanye ama-results abanye abantu ewafake isithi umuntu uwine ukuba ngu-number one in that caucus uyethola ukuthi ibizo lakho kalisekho kumbe selifakwe laba ngu-number two kumbe laba ngu-number three. So into eyokhetho oluvele kayizange yaba le-transparency from lapha eqale khona. Lanxa ungakhangela sokuse-nomination court la, ngiza kunika umzekeliso owamabizo abuya elo professor u-Welshman Mzube elinye labuya lilo returns of ele-senate atatulwa phambi kuka Rita Ndlovu lawo mabizo ngoba wayengafunakali ngabantu abayibo abagcina sebezifake kulawo maphepha ngoba badabula amaphepha abuya elungisiwe eHarare bawadabula bakhipha uprofessor Weshman Ncube bakhipha lo mama uRita Ndlovu besenzela ukuthi bazifake and kayisoda lawo maphepha abawadabulayo badabula amaphepha amaningi belokhu betshintsha phambi kwe-nomination court umphakathi wonke ukhangele.
Ibandla lenu velithe kusiyaphela usuku lwayizolo kumele libe selicitshisile amabizo enu e-nomination court kulabo abancintisayo. Vele kawusoze ucitshise?
Kabazange bangitshele ngoba bayakwazi ukuthi vele mina yimi okumele ngimele abantu mhlawumbe bathele lo ovela eHarare ukubana kakhiphe ngoba engayisuka la. Ungakunanzelela uMnumzana Ntungameli before i-caucus umlando Ncube okade evele ekuward 1 wabuya ibizo lakhe selidisqualifyiwe kanye elo meya usodolobho uSolomon Mkhune babuya sebedisqualifyiwe kodwa abantu abangasibo bala kabazange badisqualify kusenzelwa ukuthi kuvulelwe lowo muntu oweHarare ngokudisqualify umlando Ncube umsekeli kasodolobho. So lokhu okuthi kuthiwa kufanele abantu bakhiphe hatshi kabakhiphe bona thina singabalapha ukuthi sibe silokhu sigcilibezelwa sithathelwa indawo zethu ngabantu abangasiyobalapha bebuya bebhasiwe ebusuku hatshi kasisoze sikuvume lokho.
Ubona bekuvotela yini abantu phambi kwalo okhethwe libandla?
Abantu vele kabasoze ukekela ukuvotela umuntu abamaziyo ngakutshela kathesi kayisikho kimi kodwa lapha okulohlupho khona. Inhlupho zigcwele yonke indawo. Ungaya emagwegwe abantu bayakhala ngomuntu abamthiweyo ukuthi ayemela abe lilunga lephalamende. Lowo muntu wayevele edliwe ngutendani Nyathi. Uthe edliwe ngutendani Nyathi wayakhethwa iHarare.
UMnumzana Mbuso Siso uzancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kuward 1 koBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zijabulile ngesinqumo sayizolo esithethwe inkantolo ye High Court esokuthi uhulumende wakulelo lizwe wephule umthetho ngokwesula amaphemisi azo okuhlala lokusebenza kwele South Africa aweZimbabwe exemption permits. Uhulumende wayethe incwadi lezi zizaphelelwa isikhathi ekupheleni kwalinyanga kodwa waseselula isikhathi sazo ngezinye inyanga eziyisithupha. Kepha iHigh Court ithe ukwesulwa kwamaphemisi la akukho emthethweni futhi ithe kumele asebenze okomunye umnyaka ogcweleyo uhulumende weSouth Africa esadinga indlela zokululungisisa lolu daba. Sixoxele sikhulumele senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi.
Inkantolo ikwenze kwacaca ukuthi iDepartment of Home Affairs ithethe isinqumo ingakunanzelelanga ukuthi umthelela ususa uhlelo lwe-special permit ludala inkinga enganani kubanikazi balolu hlelo. Kodwa ke sikunanzelela futhi ukuthi ke uhlangothi olu-South Africa lwabantu abathize bayakhalazela kuhulumende ukuthi ngabe uyanqoba engakwenzi kube lula ukuhlala kwabantu bangaphandle. Kodwa ke kumele kuphinde kukhunjulwe ukuthi isinqumo lesi ezokunika abantu i-special permit sathathwa ngemva kokunanzelela inkinga ezazivelelane nelizwe laseZimbabwe nalokho okwakwekwa ngumthelela elizweni laseSouth Africa. Manje ke kuba nzima ukuthi siyenze sengathi isinqumo lesi thina sisithatha ngokuhlokoloza kodwa sisithatha thina ngokujabula ukuthi mhlawumbe umthetho sisekelo waseSouth Africa usamila ufani neminye imithetho yase-Afrika engawunanzeleliyo ukuhlonipheka kwe-constitution.
Inkantolo ithe uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokulungisisa lolu daba. Lifuna enzeni kahle kahle, lifuna aluphathe njani?
Thina sizange kuzocindezela inhlangothi zohulumende nengatsha zase-South Africa zokuthungamela, kodwa thina singabantu abavelelwe yilolu hlupho olwasivelelayo. Kutsho khona ukuthi sasinanzelela ukuthi-ke ekuhluphekeni kwethu abekungazange kwananzelelwa thina umthelela ukuthatha ezinye izinqumo. Ngakho-ke uhulumende wase-South Africa siyamthemba thina ukuthi uyothatha isinqumo esilingene ububelo nokusinanzelela inkinga esihlangabezana nazo. Asitsho thina ukuthi uhulumende wase-South Africa akenze umathanda wethu. Sizama ukumnanzelelisa kuphela ukuthi hawu, kodwa phela ngoba phela sesinohlupho olunje wena walwamukela wathi yena uzasinceda. Kanti-ke manje usethatha isinqumo esenza ukuthi alibale ukuthi sasivele sivelelwe luphi uhlupho.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, yisikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Uthe simxolisele lapho ugagisa ngelizwi lakhe ngoba uphethwe ngumvimbano. Inhlanganiso ye-IPEC likaZulu kanye le-National Transitional Justice Working Group zibambisene zafaka ilitshe lesikhumbuzo sabantu abatshiselwa endlini ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi eCholojo esigabeni seSalankomo izolo. Nangu umkhokheli we-IPEC likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
ESalankomo kwavalelwa abantu abangu-12 betshiswa omama, obaba labantwana, kwafa abangu-6, kwasinda abangu-6 abakwazi ukuthi bekwatula umduli baphuma umnyango baphuma babaleka. Laba abangu-6 bafa batshela phakathi bafa, abanye bathi bephuma babadubula phandle. Abahlanu laba bangcwatshwe khonapho lapha abatshela khona, oyedwa ngiyowathathwa ngabe muli yakhe bahambeka emzini wakhe.
Isesike sabona le siyafaka amatshe esikhumbuzo afanayo eBhalakwe laseNkabazwe, kodwa lawo matshe atyontshwa adilizwa. Kalesabi yini ukuthi kungenzakala okufanayo eSalankomo?
Asesabi ukuthi kungenzakala okufanayo. Laloba kungenzakala, abakwenzayo kasibesabi, kasibancengi, kasibethuki. Sizaqhubeka siwafaka ngoba abantu bafa. Kuqakathekile ukuthi izikhumbuzo zibe khona, kuqakathekile ukuthi sibe lendawo lapho abantu abahlangana khona besiyakhumbula izihlobo zabo. Kuqakathekile lokuthi abasakhulayo bebekwazi izindawo. Bengixoxa labo abakhulayo kuyona lwana umango, kuningi abangakwaziyo okufihlakeleyo ngezindawo zabo. So kuyabe kuqakathekile ukuthi abakhulayo bebekwazi ukuthi kwenzakalani. Ngijabulile ukubana besile nhlanganiso evela eSozibere, ngoba khonokhana kuyabe sokusenza abantu bonke bekuzwisisa ukuthi hayi, kungabe kwenzakala eMandebeleni kodwa indaba yelizwe lonke, it's a national problem edinga ukuthi abantu beZimbabwe sonke sibambisane ukuthi siyilungise. Bengazi befuna ukuwabulala, akusoze kusimisi, akusoze kuqede udaba lweGugurahundi. Udaba lweGugurahundi liyaqedwa ikubana abantu abakwenzayo bahlale phansi labantu beZimbabwe bacele uxolo, bebatshele leqiniso ukuthi babekwenzelani. Lokho akulungiswa ngokuyadiliza ubufakazi, kodwa kumiswa ukuthi bezehlise bebe lobuntu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-IPEC likaZulu. Lanxa uhulumende esithi ziyaphumelela inhlelo zakhe zokuqinisa idola leZimbabwe, iningi lithi impilo ilokhe ilukhuni ngoba intengo yempahla ikhuphuka njalo nje futhi osomabhizimusi bafuna imali yakwamanye amazwe kuphela. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU kugatsha olungentshonalanga elizwe umnumzana Ambrose Sibindi okhokhela njalo inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Umuntu kazana oweZimbabwe kalandaba kakhulu leRedi uhluba ngokuthi kambina nxa esefike esitolo esethinga ama-basic commodities lokho kumphilisayo kuyisimo bani. Yebo kambe emdulini siyakubona emabhenki ukuthi ayisokungcono kodwa ngena esitolo akulanto etshintshileyo. Impahla zilokhu zidula njengale ndlela bezidula ngayo. Ama-price siyananzela lapha lapha lokuyekhwela. Kwezinye indawo futhi sokusiba kubi kakhulu ngoba uyathi uyangena bethi hayi nxa ule RTGS hayi asiyifuni la. Impahla ethile mama ukhomnozi athile bethi bekuthi hayi lapha thina sifuna so yilihlupho esiphakathi kwalo kusho ukuthi umuntu osebenzayo imali ayihola yavela imncedisi lanxa kuthiwa irate iyehla engxenye kunceda labo phela ama-businessmen okuya abenelisa ukuthi bathole imali zabo batshintshe imali zabo ebhenki bathole i-US dollar labo kuyabanceda. Kodwa-ke umuntu kazana lo vele ongela ndlela ukuthi afinyelele ebhenki ayitshintshe imali ukuthi ayigugulele from RTGS to US dollar akumncedisi.
Kodwa yona imali ye iyatholakala lula yini abantu bayibamba ngezandla?
Eqinisweni imali iyahlupha itholakale. Imali yethu leyi eyangekhaya RTGS ukuthi uyithole isithwala nzima. La mabhanga besinika imali engathi ithe xaxa uyathola sebeyehlile sebehle bayaphansi ngabethi leyo mali abalayo. So khona kokodwa kuhle kusitshengisa ukuthi sesiphakathi kohlupho lokuthi ole mali ukuthi awenze ukubana ithole leyo mali yeZimbabwe kuba nzima ngoba ayikho in short supply. Ukuthi kubangelwa kuyini angazi kumbe kuyiso istrategy sokuthi engxenye imali leyi eyangakithi ibe nilutshwane inyamalale ukwenzela ukuthi engxenye kwehlise i-inflation asilaqinisi ukuthi kwenzakalayo khona phana but eqinisweni yikho okwenzakalayo. Kuphela into ongayenza nxa usungathi sifuna imali thina njengaba abantu kazana lo mphakathi wonke ukuthi siye khonapho umkambo omnyama and umkambo omnyama vele khathesi impilo yokuthi ube le-US dollar. So umuntu kazana uhambe ezitshintsha kumkambo omnyama azitholele nje amadola angela ncedo azahlanganise suke ethi uyathenga izinto azithengeki. Ama-renti bona abantu abangela zindlu zabo abahlala endlini zabanye abantu babhadaliswa ngama-US dollar nalawo nxaeyisisebenzi kumbe bona abathengisayo ngasela mali yokudla ngasela mali yokuhambisa abantwana esikolo akusela mali yokuthenga imithi i-medication yabantwana le muli yakhe. So impilo sibili iqhubeke siba nzima kakhulu eZimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe futhi uhola inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kasoze avume ukuthatha uhlangothi empini yakwele Ukraine njengalokho athi kufunwa yiMelika. I-Herald yona ithi ele China seliphele Zimbabwe inkulungwane yamathani erayisi kanye lenkulungwane yamathani eflower okuza kwabelwa abantu abaswelayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi nabalaleli baka Radio 7. Hey kulale ndoda le ethi isikhulumeli samapolisa aseZimbabwe Paul Nyathi. Hayi baba wena isikhulumeli semapolisa ezano wena. Makambe uzathi uSevia Khashukwere engavele buye elizweni liyambopha. Limbophelani ngoba sefuna ukuthi la yancintisa abe yipresident kuyakophisa khona lokho. Ngoba kukangake sizwe uSevia Khashukwere limiyeka wangena edali emadali wathonisiswa wabonakala engela cala. Yini sumvalela ke wena? Uvele ubambisane labo Mnangagwa. Ha kodwa ungapheliyo kuyahlola madoda. Nibophe ziqine ngeke lihlale lishukumeza abantwana bezibabho bengelacala kulilungile. Kuza liphelela. Lina bo Paul Nyathi labo Mnangagwa.
Shelele, sinibone Studio 7 noma singasasibheki selithatha nje lana lithathe lifake esayidini hayi akunandaba kuzafika isikhathi mhlawumbe sokuyisikhathi sabanye abantu okay namhlanje ke umuntu ozaziyo ukuthi wayeyizipra izipra namhlanje kuyenalinyanga sikhumbula abantu abangu-30 abafayo bebulawa ngamakhiwa endaweni okuthiwa kusekabanga endaweni lapho esasicrosa khona crossing point namhlanje nge-28 sicabanga ugeneral umuntu owaqeda only 5 years wayenza izipra yabonakala Alfred Nikita Mangena oh what a commander we think about him so ke yikho ke abanye abantu abangamasela bazenza ngazathi kuthiwa yibo abaliberate ilizwe bayenza abantu babangabantu abaliberatayo kodwa banamasela now look at uNikita banekhona banakunje
njani matripusi amahle hey indaba lanamsakazi ka studio 7 adiyibala uzuzu uhleke ekuseni uphambanisa kwa morning amthwangwa hayi lami kukungqumba qumbile umuntu ukambe ohloniphekayo enza iblanda enjalo akuyayangisa lokhena abantu bezano PF sure abahleleke sesiya kuma elections bangani bami bezano PF kuyanini votele itripusi khumani khona ngapho libuye ngapha singenise ubaba uChamsen nokuphila uzasinika inguquko mahlupusi asibambane nenini siqine sibambane more than before abangani bami bezaphu bakomthwakazi maphatha amatshi amancane uza buyani ngapha sifakeni ubaba uChamisa nenyani asozivela ubona emavotini sifake ubaba uChamisa izane siyifuqele eceleni amadoda lapho 43 bedlala ngathi sure hayi ngiyabonga irali enkulu yenziwe ngubaba uChamisa siyabonga
Yeah. Studio 7. Salibonani basakazi. Kanye labalaleli bakhona sithi izinyo lesilo sizosinyama sikamthwakazi. Studio 7. Sacela ngathola isikhathi lisikhuzele ufikile mbalula. Lo legama labo mama indoda. Uyini lento yasikhulumela ngazo sidelela sihloniphe ngathola isikhathi impela sihloniphe. Yini le insumansumane le ayikhuluma ethi yena ilokhu bayenzile ngoba bakorrupt nje. Kwamanje kulomfana wakithi abambuleleyo le Durban le. Ngithe flabus lapha ufile manje so sithwala nzima. Ngendaba zabantu beSouth Africa nibenzela ukuthi ubona kulento abayithola singabuye ekhaya sizilokho esifutshwa la eSouth Africa kulomfana wakithi ofile manje la kuze kwasiza uEzra Chisa Sibande ukuthi angene kuma Facebook lawo ukuze lo mfana simtholele ku 2 months ejele watshona ngomabasa le emuva le khona ekutholakele manje ngendaba zabo ufikile mbalula bekhuluma into ezingasebenzi into ezingela ngqondo bemdala engaka ebele kugama lebafaze indoda wawezwa ngabe uthiwa kulomuntu ukuthi wangufikile umuntu ongubaba yes yini angasihloniphi vele lo gawule lo othi yena iZimbabwe yaqala ukuhlupheka ngelokhu since bona bathatha umbuso wabantu bezanupiyo vele ilizwe bahle balibulala lelikasmith mina noma ngalibonanga bona lalingcono kakhulu ngoba ubaba ngamthola ekuthengile inkomo kwamanje ngiyehluleka ukuthenga inkomo mina since ngasebenzayo hhayi suka ugawule lofikile lo legama labafazi babo sihlonipha mangathola isikhathi basihlonipha amen
Studio 7 ngingenelele abasakazi abahleli njani angazi phela ngoba mina manje umsakazi ngilalela kuma audio so mhlawumbe ngithumela ngesikhathi esirong imeseji yami le into enziwa izalo PF lena ngibona ukuthi sebeletha uJoseph mina bathi mbali umuntu wako lo Jonathan Moyo nalo uzangizwanga wakhona bayakubona bona uchuma lona lo ogawule labo ukuthi bayehluleka sebedinga amasela amadala amakhulu kuqu awazi umkhonyo ovuka kwezanu PF uzofika wonke ukuthi manje bencedisane ngokugebengu nangobuqili beqhubeke beyowisa iZimbabwe phela ezimabhakeke izilungu mase kulandwa amasela amadala avela abaleke wise iZimbabwe sebebothe ngoba manje abantu manje bayabakhulela abantu sebedinga leyani inhlobo endala ekade ivele yazi usosibonke ukuthi manje bebuthane behlangane ngokugebengu babo beqhubeke beyowise iZimbabwe lana abantu asibuyena amehlola nalokho ukuthi abantu bachabe chayiza uPF abachaba abantu abahutira abantu abahamba ngemoto abantu sichaba abantu abezanu PF ayikho nje le
yeni njani ke basakazi na njani basakazi bodade nabo bafowethu nabo mkhulu bonke abamamele lesi studio 7 ngithanda nje uPaula kancane ngendaba kaSukwerele ngeBani PF. Umnanga kusaba ukuthi khona uKaSukwerele uzakhuluma konke okuyimpihlo ngoba seliku opposition. Icebo lezano bangeke bazibamvumele ende inkantolo izovula yena umnanga khona bangani bakhe. Ngoba umthetho phela ngowabo, amajaji ngawabo abo alandela into abayifunayo.
Bobe kungabalaleli ve Studio 7 abasithumele imbono yabo nge WhatsApp. Lawa mlaleli ungasithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Wezemelika umongameli Joe Biden uthi ukholwa ukuba umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin ulahlekelwe isithunzi futhi usele emtambiana kulandela ukuhlamukelwa kwakhe libuto elizimeleyo ele Wagner Group lona elikhokhelwa ngumngane wakhe umnumzana Yevgeny Prigozhin. UPrigozhin olamabutho alwa empini yase-Ukraine encedisana lakaPutin wazise ngempela viki edluleyo ukuthi wayesehluthune elinye idolobho leRussia lokuthi wayesekhokhela ibutho lakhe lisiya edolobheni elikhulu eleMoscow ngemva kokukhonona esithi amasotsha akhe ayebhonjwe ngakaPutin ekwele-Ukraine. Kota uPrigozhin wasuka wahlehla wasesuka eRussia wayaphephela kwele Belarus. UBiden uthi lanxa kunjalo umvukela lo umlimazile kakhulu uPutin. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe futhi engowebandla leMDC eMelika umnumzana Dan Moyo.
Amazwi kaBiden mina ngivumelana lawo ngoba ngempela uPutin I think into abengayikhangelelanga leyo yokuthi angavukelwa ngumuntu omthembileyo njalo futhi umuntu ambhadala izimali eziningi kakhulu. Sizile uPutin ekhuluma ukuthi uPrigozhin le squad sakhe sebebhadalwe over $1 billion ukuthi balwe impilo abalwayo for yena le Ukraine. So ma ukuthi umuntu omthembileyo i-social yilo elithembileyo lokuthi ma ukhangela ukuthi wonke ama-victories esingathi lapho izimpi sezike zawinwa against i-Ukraine zonke ukuthi zikhokhelwa yiyo i-Wagner Group ka-Prigozhin. Ma sikujikela-ke leyo group kusho ukuthi hhayi sokukhombisa ukuthi into azisamanga kahle-ke and so I think uBiden mina ngibona ungathi uyibethe ekhanda impela.
Kodwa singathi lasemhlabeni jikelele uhlonzi lwakhe lwehlile yini uPutin ngoba nxa sikhuluma labantu abanengi kakhulu kubo Africa ngitsho lenkokheli yase-Africa ikhanya imphakamisa kakhulu uPutin ngakolunye uhlangothi ikhuluma kubi ngeMelika.
Yeah, well, siyazi ukuthi i-Africa ilo budlelwano obuthize elabo loPutin kusukela kudala ngesikhathi sama-revolution, liberation wars. Siyazi ukuthi even, for instance, iZimbabwe, abo-Zapu bahamba bayotraina khona e-Russia. So, i-relationship liyana ikhona inkulu, and siyabona even amazwe afana lo-South Africa ayi-part of i-BRICS. Ibudlelwano bonke lobu obukhona phakathi kwe-Africa le-Russia. I think i-America into okumele uyenze and siyabona sebeqala ukuzama ukwenza ukuthi bavuselele ubudlelwano babo abalabo lamazwe ase-Africa ngoba I think for a long time i-America ineglectile i-Africa especially ngesikhathi sika-Trump.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi ungowebandla le-MDC eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanye abe-TRIPC abaxwayiswe ileli bandla ukuthi bayicitshisa amabizo abo kuluhlu lwabazancintisa kukhetho bayafunga bathi kabasoze. AbeZimbabwe kwele South Africa bathakazelela isinqumo senkantolo esokuthi amaphemisi abo kamelanga esulwe. Kube lo mkhosi wokufaka ilitshe lesikhumbuzo sabantu abathiselwa endlini ngesikhathi seGugurahundi eCholocho izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungameli Nkomo, litshone kuhle.